sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlakathu kunhlolanja 2022. Igama nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalitshumi lambili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Uhlelo lokubhalisela ukuvota olusungulwe izolo bebalutshwana ababhalisayo luyaqhubeka namuhla, abantu bekhuthazwa ukuthi bayebhalisa ngobunengi. Amabandla ezombusazwe aqinisa inhlelo zawo zokukhankasela ukhetho lwama-by-elections. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abalitshumi lambili i-12 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abangamakhulu phose amabili 185 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala bangu-3,894. Uthi abahlatshwe esibili bangu-4,145. Abahlatshwe esithathu bona bangu-2,334. Asebebulewe ilomkhuhlane bonke sebengu-5,350. Kuthi abalawo sikhuluma nje bangu-4,725. Ukuyekethiswa kwemigoqo yokwenqabela umkhuhlane we-coronavirus sokubangele ukuthi amabandla ezombusazwe aqinise imikhankaso yawo yokudinga usekelo phambilini kokhetho lwama-by-elections mhlaka-26 ngenyanga ezayo. Amabandla la asehle ekhankasela njalo ukhetho lwelizwe lonke oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, uMnumzana Felix Magalela Mafaspanda, uthi bazanqoba ngoba bethola usekelo olunengi.
Kule nkulungwane lezinkulungwane zabantu abajoyina i-Citizen Coalition for Change, CC. Le city yilo ibandla edebelimelele. Njalo balobufakazi obukhulu ukuthi singabona i-ruling party ixotshana le-opposition party. Yiyo emqoka. Asiphi imbali ukuthi uSmith ngesikhathi se-ADI wayexotshana lobaba uDr. Joshua Nkomo ne-RSMPs ne-TF Zaphu ngenxa yokuthi yiyo eyayimupha ukungalali ebusuku emenza uSmith ephanike. Yikho lakhathesi uZulu phela olembali sebonile ukuthi izikhothamathe namanye ama-political party nabangani bezanu. Yikho ke eyethu le ethungamela ngo-Advocate Chamisa i-Civil Coalition for Change sokukhanya ngani silimelane emngceleni nezanu, sokukhanya ngani ligundwane lomagidi ngenxa yokuthi yiyo iphathi esemqoka enelabantu. Sesine le statistics esivela kuma-province wonke, Manicaland, Masvingo, Bulawayo, Harare, Mashonaland West, Mashonaland Central, Midlands, Mashonaland West, Bulawayo, Matabeleland South, Matabeleland North. Hachi bantu. Abantu baphonguthi si bayathokoza. Abathokozela ibizo, bathokozela i-principle, i-values.
UMnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli sebandla likaMnumzana Nelson Chamisa ele-Citizens Coalition for Change. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma yena othi uchamisa lebandla lakhe bayazikhohlisa.
The history will tell you that ZANU-PF has never lost any by-election, including me and I'm the product young God. So I'm going to do the by-election, I lose and I'm changing or whatever. So 10. And where's the one going to have another in South Kazrugu, for example, so I'm going to die. I'm a lover who have given them a chance, especially my child lover. They've had a chance over 21 years. Instead, they've made it worse and worse and worse. I'm a cousin, they've gone to the dogs. So I'm going to say, I'm a lover like this. There are some men spoken about the Nyakutela, so Baza, Vugabe Mange,
Isiyake sibone abanye beloba kumaphephandaba lapha la kumisakazo besithi kulokulwisana okukhona phakathi kukamongameli Mnangagwa lomsekeli wakhe uBaba uChiwenga kwenzakalani.
Kodwa wena shuwa unje sibili usongabona abantu abona belisana yini. Usubabone kaningi behamba bonke, be-addressa bonke, kuqala ku-addresse uBaba uChiwenga njengo-vice president, abe nguye o-introducer u-president uMnanga. So ulwa khonaphana wawawubona yena ngokwakhe ngomlomo wakhe, yinto kade ngikhuluma ngayo naleyana yokuthi lina njengenkathi lezindaba lilakho in-verbatim. Yena uBaba uChiwenga ngokwakhe ekhuluma futhi esithi khona into enhle eliyenza le umuntu losihamba laye 2023 and even nxa kusenza waze wasuggesta into esikwazi ukuthiona asisayithakazeli. Leli thina lapho tona umuntu abe yi-life president angithi. Kodwa wazakuma tona singamenza sitshintshe ngoba sine majority parliament sitshintshe umthetho okutona right ngangcono ahlabe ngu-life president. Waye kutsho lokana nje ebonisela uthando alalo ngo-president wakhe yalo engubhosi wakhe. So ukuthi abantu laba bazondana kuvela ngaphi uyadinga uswele simbi. Yikho phela khona kwalo tona sokwangaka abantu ku-social media uzotona lo usefile yena umuntu ephila lo usefile yena umuntu ephila. Ngiyakhumbula lo baba umgabo wazwahle wathi sengize ngafa ngavuka ukudlula uJesu ngokwakhe.
Kuyiwa nje kukhetho kuyini elizahamba likuphethe ebantwini esingathi ngama-achievements elizahamba lawo ebantwini lithi khangelani ukuthi sesenzeni from i-last election ngo-2018 kungoba abanye bayakhala ikakhulu ngomnotho bathi hayi into kazimanga kuhle.
Kuningi kakhulu endizabe sikufumbete sibili usemqokeni infrastructural development. Sibonile uhulumende sengise engenile ngo-2018 amadamu aseyakhiwe lapha ayamangalisa. Kwala le gwayisha ngani dam liyana yaqhazwa ngo-1912 ngabelungu behluleka ukwenza anything kodwa ikhangele kade ukuthi isingaphi yona lana idam kuphela izaukuthi amanzi agcwale lapho kubulawayo singasabi le problem yamanzi la esiyibonayo kathesi uzaba le ngane ezizalinga from gwayi uzofika lapho kubulawayo i-green belt yonke leyana konke sikuthwele khonokwana ukhangele le migwaqo iyalungiswa even khonapha kobulawayo kule migwaqo eminingi uma siye public drive lana sikhuma ngayo njeyana ulungisiwe nguhulumende not i-council nguhulumende owezanu PF ngoba into le ngifuna ukuthi icace every time nxa into indle babesithi hayi i-separate zanu-PF lohulumende but kungaba le nkembi babesithi hayi ihulumende kazanu-PF. So lalokho kuhle siza kuclaima lathi sitshaya umpululu ngakho.
Umnumzana Joseph Chuma ngowebandla lezanu-PF. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi.
Abazombangazwa ngokuthiyana ngoba siyabona ukuthi ukhaya ungathi kule sokuqalisa ukubana baphithizele bezama ukuthi bakhulumisane labantu bedinga usekelo lwabantu kulawo ma-constituency kumbe lawo kuma-ward abazaba la ma-election khona. Kodwa ikakhulu wakathi uma kusebuye segcekeni lapho kukhanya khona sibili kakhulu ukuthi kuyasetshenzwa ikakhulu ngapha kwe social media. Kulapho na esinazela khona i-electronic media yasebenza sibili kakhulu. Abantu kulapha baphosa khona indlela eziningi zokuthi bakhankase batshengisa ukuthi hayi wami ngoyesimfisa ngulo nangumuntu nangumuntu abaye beletha labo esingathina ngama-profile abo labo beletha esingathina indlela abazithengisa ngayo ebantwini. So ke khona oko siyakunanzela ukuthi kuyenzakala. Kodwa siyezwa njalo ukuthi lanxa singakakuboni ukuthi ansebebeziyane emahholi kumbe abiziyana kuma-stadium kodwa kukhanya ngathi kuningi okuningi okwenzakala behind scenes. Endile qiniso lokuthi engxenye siyabuyela impela sonke esikhangeleleyo njengoba sokukhitshele imigoqo ebikhona ngilekuyenza abantu bazaqalisa ukuthi babonakale bagijime ngoba vele kulilungelo labo ukuthi nxa siya kukhetho omnye lomuntu ofisa ukubana angene kumbe leyo political party efisa abantu babo bangene ilomlando ukuthi ithengise abantu babo lalabo abantu babonakale labo bazithengise ebantwini so ke ngokunjalo siya kunazela ukuthi nxa kusuka kulimpela sodwa kusiyabambili kuyabe sokusheshwa ikakhulu kuze nezondawo ezamawadi lapho kuzabe kulo khetho khona esingakutsho ukuthi nxa lokho kusenzakala sicela nje ukuthi abantu sikwenzeni ngokuzwisisana sihloniphe le mithetho
manje nxa ukhangele ubona ungani abantu bazakhankasa bekhululekile na
nga sinanzela lolukhetho siyakilo lwalinyanga ezayo olukamatch lo mabhay election nga ngokunanzela kwami ngibona ngathi hayi lolukhetho luzaba lokuthula asilokhetho oluzaba lodlakela siyakwazi isikhathi esiningi ukuthi kuyakubele kwethuselana abanye abantu bethi baba lembuthano bese balama rally bavalelwe ikakhulu laba be opposition sinanzela ukuthi ibandlela ibusa le ZANPF ijawe ukuthi libe lemithetho elifakayo kusetshenziswa ngaya amapolice ukuthi hayi mhlawu olingawukhlili kuyenzakala lokho kodwa ingcenye walesi sikhathi ngibona ngathi udlame lo ukuthi abantu baye lokuchayana kuzehla kuye phansi kungani ngifanga leyo ndle nginazeli ibhay election leyi iZANPF ifake ngabomo kuyindlela yokuthi bake babone ukuthi kambe balosekelo olunjani ebantwini basalosekelo yini ebantwini ukwenza ukuthi balungiselele ukuthi bancijise ingqamu zabo zokuthi kubuye umnyaka ozayo kulapha abazathi bahlasele khona so ke ngibona ngathi ngokunjalo akusoze kube lohlupho lodlame ngibona ngathi bazazama ukuthi babe lokubekezela bazama ukuthula bengacokozeli kakhulu kodwa ke khona okwesingakhohlwa futhi ukuthi iZANPF ayiqalisi lokho siyakhumbula kwayo le referendum sathi futhi sisiya ngale kwe-election baqala nge-referendum and i-referendum esitshengisa abantu ababafuni bahle balungiselela baqalisa ukuba le ndlela ezithiyeneyo so ngokufananayo angiboni futhi balodlakela iZANPF izaba le ndlela zokukhangela kuphethi laba singenza njani ukuthi sibone kambe sale support inikwenze ukuthi balungiselele u-23 esingakutsho kodwa lathi ukuthi njengabantu i-regardless ye-political party oyi-supportayo sicela ukuthi nxa sisenza imikhankaso leyo singacabani ungabe lo muntu otshaya omnye umuntu umuntu othisela omnye umuntu ungabi le mpahla zabantu ezitshiswayo asihlonipheni abantu bazikhethele umuntu abamfunayo yikho sikukhangeleyo thina njengezakhamizi
umnumzana Ambrose Sibindi uhlaziya ezombusazwe uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo olwe-mobile voter registration oluqale izolo kulabantu abalutshwana ababhalisayo luyaqhubeka namuhla inhlanganiso ezizimeleyo zithi zidangele ngobulutshwana babantu ababhalise izolo Ngokunjalo zikhuthaza abantu ukuthi baphume ngobunengi bayebhalisa ukuze benelise ukuvota kukhetho luka-2023. Nansi isikhulumeli somanyano we-Ekhaya Vote 2023, umnumzana Nkosikhona DBT.
Sizabe sifokasa ikakhulu kuma-constituencies lawa alenani elilutshwana elibhalise ukuvota esithi ngesikhiwa ama-constituencies anga-affectwa i-delimitation process ukuqunywa kwama-constituency based on ama-numbers of registered voters. So sikhangele kakhulu ompopho maphelandaba onjubelo bengula labo magwegwe yibe esibakhuthalela kakhulu labo ntumbane makhandeni ukuthi yikho kulenani elilutshwane labantu abaregistered ukuvota so ikho sikhuthaza khona kusasa ama teams ethu abengena kuma constituencies zona la ngu4 sikhuluma ngama residents sikhuluma ngabo mama sikhuluma abantu abasha sikhuthazana ukuvota sihamba simemezela ngezimoda ukuthi sikhuthaza abantu ukuthi bavote ngoba sibona ukuthi kungcono ukuthi siyaxoxisana labantu kulokuthi sibe silonke sikhuluma sikuma platforms anyabo social media so i social media yethu siyisebenzisa ukuthi sazise abantu ukuthi senzani gabeni lapho esikhona njalo emat north lase mat south sizaba nama organizations asebenza endaweni zona lezi abe khuthaza njalo abantu ukuthi babhalise ukuvota so ke sikukhangelele ukuthi uhlelo lolu lusincedise ukuthi sibone ukuthi inani labantu abangabhalise ukuvota lingaba linganani njalo siqhubekela phambili sincedisana la izek ukuthi abantu bengabuyele emuva bengabhalisanga
Kuyini elingakukhuthaza kungaba nguhulumende iZimbabwe Electoral Commission kumbe uZulu jikelele
Inkuthazo enkulu kakhulu ukuthi i-registry office bakithi kayisincedise ngoku-decentralize ukuthi abantu abasha bathole izithupha. Ngikhuluma nje namhlanje besemsitheli laphana ngo-5 ntambama. Sibona abantu abasha sebelayinile kwamfana efensini egedini lakomsitheli bemelele ukuthi bazame ukuthatha izithupha kusasa. So andiyabona ukuthi i-situation yakhona is hard ukuthi abantu bathole izithupha, kodwa isithupha yiso esifunwa nguZeki ukuthi umuntu abhalise ukuvota. So yinkuthazo azesilayo ukuthi iZeki ngabe ingasixhasa, i-registry office ngabe ingasixhasa ukuthi iprocess le ingabe iprocess nje. Siyakhuthaza njalo abalama IDs ukuthi babhalise ukuvota ngesiphangiphangi, kwenzeke ukuthi ngamalanga okuqala kunje so abantu bebhalise ngobuningi babo besiyaphambili. Njalo thina esikuchoyo ukuthi khona njengama-organization asishiyeneyo sesikhangelele ukuthi khona kusasa sigcwale sisabalale iBulawayo yonke sincedisana laZeki ukuthi abantu babhalise ukuvota. Ababe lihlangane lenhlupho ezijeneyo ningasikontakta nje ekhaya vote kuma-social media platforms ethu. Namhlanje sincedisa abathathu ade bengela ama-proof of residence ngoba u-commissioner of oath bengekho ku-registration center. Inkuthazo esilayo kwenze ukuthi imilayezo ehambayo kuma-communities ungabi ukuthi umuntu ncaye ngasakwanisanga ukubhalisa ngenxa yokuthi uhlangane lohlupho oluthile ebesefika esetshela abanye ukuthi hayi ngiyehlulekile ukubhalisa ngenxa yalokhu lokhana okwenza ukuthi abanye abantu bebe discourage. So njengekhaya vote sifuna ukuthi sime labantu sincibancedise ukuthi babhalise ukuvota.
Umnumzana Nkosi Khona Dibithi, ngomanyana okhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi oekhaya vote 2023. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi ukwehluleka kukahulumende ukulungisisa umnotho kulakho ukubangela ukuthi eZimbabwe lilahle njalo imali yalo kusetshenziswe idola leMelika kuphela. Ikroniko ithi uhulumende usesungule uhlelo lokuqhantsha ababalisi abazinkulungwane ezilitshumi 10,000 phambilini kokuvulwa kwezikolo ngeviki ezayo. Sogo isikhathi sembiko yenu.
Ah, matukanduna, mabuyani matukanduna. Ngomondo kubuyisa nezikalanga munjani. Nindika madlambuzi yondini wakankomo. Ndohana kwazikwazi andileleka nawe ku studio 7. Tivoka nehingo unothama gamulangu ndileleka nezikalanga kwamunozwa gwako kwamunobva kumakanga ndikovo kwanobva kumachingi. Handina kunjinji nditi ndi hadise ulemo gotaka tenga papa isiwa kalanga muhango iye inobusiwa ni vanhu vanobva kunobuda huwa ini ndileveka ndijalo ndokumbila nditi yadzene vanhu vakankwedu aluwa abantu vakiti vesazi okwasehlela ngesikhathi seguguka onje. Amboni sibili kokuthi umsindo owabakhona ngesikhathi sentumbane ngesikhathi seguguka onje abantu vakiti bengasaziqeqekulanga bathiyana labantu bempumalanga ababandlulule thina kusukisela ngaleso sikhathi kuze kuze kuba namuhla. Angiboni sibili kokuthi noma kuthiwa kwaba le unity singabanye sasikhangela ukuthi unity ayila ncedo lapha eZimbabwe. Waze wafa uSigmund Malunga bevoyisa befela ilizwi lokuthi agula mpumela yeunity la eZimbabwe. Yiko kathethi ngibona kuvulekile konke umuntu osemathebelele ndikuthi amanxeba eGugground angake eqede kukhulumisana. Thina abanye sikukhangele ukuthi kuphele umsindo yokuthi siyehlukanele abantu bempumalanga, yokuthi siphumule ukukhuluma, yokuthi siphumule ukukhombana ngomuntu.
Hello, hello, Studio 7. Ngizaqala ukubingelela abasakazi nje bonke. Hayi nami ngiyaphila. Ngincuke ukukhulumaya lapha eFrancis Town. Hayi mina bengithi ke hey laba ama opposition laba basekhaya laba hayi. Yazi bonke nje bayafanana. Ngoba ubona yazi laba bantu ukuthi ubona bagijimisa izikhundla zabo kabanakekeli abantu ukuthi bafuna ukuphuma lana. Ngabe kade bekwazi ukuthi bafuna ukuthi bebuse ngabe ngabaqhamukani kangaka. Ngoba kube ngulona eseqhamukanye nomunye, kube ngulona eseqhamukanye nomunye. Kambe bangawina, angeze bawina. Ngabe bafuna ukuwina, ngabe bayahlangana bonke ama-opposition la asekhaya. Kade bengaphuma le something. Manje uma behlukana so, akukho nje neyi-one ezaphuma lolutho.
Siyabonga ukuguquka kwebizo le-party elandela uChamisa. Kodwa ke ngicela ukuxwayisa kumbe ukubonisa isabelo seBulawayo, isabelo seMart South, isabelo seMart North. Aluba sidinga abantu bokungena kuma-positions lawa awuvotela, siyacela bakithi sikhangele hlangothi lonilolo labantu besiNdebeleni kule region yamaNdebele. Kuba uhlupho esihlangana lalo yikuthi sesiloku esabele kakhulu, isabelo sakithi abantu bakithi sebebandezele kakhulu. Sebencindezele kakhulu emsebenzini, ama-opportunities of employment, ama-opportunities of other things that benefit in their in our lives are being taken away by abantu bangale. Njalo nje singananzelela sisuka kachana bathandekayo. Ungakhangela abantu laba sengingananzelela la ku-social media balama-groups ali-athi khona let's fulfill the agenda yokuthi they must take all the positions everywhere, especially eMathebeleland. Bayefika bathathe bahlale, bathi khona they're aiming at ukuthatha bahlale bancindezele abantu. Abantu besiNdebeleni bafuna ukubafaka eGibhithe babe ngakufaro nje.
Ya, siyalibingelela lonke basazi be-Studio 7 hayi labalaleli. Siyalibingelela lonke, sithi njani impilo? Hayi mina mphilile, okukhulumayo ngumgcini Dladla ozalela uPane Mzula. Hayi lapho ezimagwe thina esayidinethi yamaNdebele ngokuthi asibambana. Uzabona umuntu efuna ukuvotela ibandla noma imhlobo kodwa neshile lakhe. Sizavuka njani maNdebele? Kumele sibambaneni sonke sivotele ibandla lamaNdebele, sishiye namabandla amashona. Akwethu sesidiniwe thina, sesidinwe kakhulu ngokuswa ngokuncindezelwa ngamashona bantu benkosi. Data ke sivuse namakhanda sivotele amaphathi omhlobo wakithi.
Sanibonani lonke balaleli labasakazi, ngomkhulu uMusa ngiyalibingelela lonke. Ngithi ngani kuyayiphilela inkosi, nje inkosi yasithanda yaze yasinikele kangendoda nayizelwe yoduba esifele esiphambanweni. Inkosi yasithanda lata siyithandeni. Malidazi, amabandla wonke engasoze ngwatsho kakhulu ngapha kwelakithi esiNdebeleni, nga sile zaphu kaSibangilizwe, sile MRP kababomoyo, sizoba le MDCT kamama udokotela uKhuphe, amabandla amakhulu. Bese sibisa ke futhi elinye ibandla esingalinanzeleliyo kuphela ukuthi ke lilo mvutho ongakanani, ibandla elikhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa, libandla elilamandla amakhulu. Bengithi ngakuthiwa phakathi kwesikhathi kungafika ama-election like lihlolisisa amaphutha asuka bekhona kuma-election laphana, lokuthi sidliwa njani, lokuthi lidliwa njani, liwabona ukuthi ukwenza sidliwe yilokhu lalokhu lalokhu, liwe selingahlanganela libe yinyandanye phakathi kwesikhathi, libeke embonweni, libe seliphuma le ansa yokuthi nxa singahlanganela sinqobe sizasebenza kanje 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 kanje. Kulula ukuphakamisa into elibaningi.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi umanyano we-ECOWAS ususole ibutho ngokuzama njalo ukugenqula uhulumende weleGuinea-Bissau izolo. Lokhu ngokwesibili ukuthi kwenzakale phakathi kwamalanga ambalwa. Lo hulumende ngowebutho ongene ngokugenqula umongameli ngozibandlela. Lumsakazo uthi njalo kufe abantu abalichumi ekulwisaneni phakathi kwamacele atshiyeneyo kwele Somalia izolo. Singene kudaba lweMelika. Umkhokeli webandla eliphikisayo elama Republicans ePhalamende, umnumzana Mitch McConnell, uthi kavumelani lamazwi kamnumzana Donald Trump awukuthi izigwebo eziphiwa abasekeli bakaTrump abahlasela iPhalamende nyakenye kumele zehliswe. Abasekeli bakaTrump laba babangela uhlakela eCongress mhlaka 6 ngosibandlela bezama ukuvimba ukungena embusweni kukamnumzana Joe Biden ngemva kokunqoba uTrump. Ekhuluma ngempela sonto, uTrump uthe engancintisa abe ngumongameli njalo ulakho ukwehlisa kumbe ukwesula lezi zigwebo. Kodwa uMcConnell uthi abasekeli bakaTrump laba bephula umthetho. Ngokunjalo uthi kumele babike ngokugcweleyo. Ngokubika kwephephandaba leThe Hill, sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, umnumzana Muzobanzi Ncube.
Indaba le igudla isisekelo sombuso weAmerica. Khona okutshoyo sibili inkulumo kaSenator McConnell ongiyomhlonitshwa wama-Republicans lapha kuSenate lo mongameli uTrump. Bonke bebe dlephana nje sibili njalokho kakhuphe lo monzoro esiwubonayo. Into ekhona nkomo ukuthi isisekelo sombuso weMelika sona siyatsho sibili ukuthi umongameli omutsha nxa engena kumele engene kuhle kungeladlakela, kuqhutshelwane kuhle kungeladlakela. Sitsho njalo isisekelo sombuso weMelika. So ngendlela okwenzakala ngayo ngaleliyana ilanga siyabona ukuthi azange kube njalo, and kwafa amapolice amaningi, kwaba yimpi sibili enzima kakhulu. So lokho kuyazondisa lawa ama-Republicans ngoba lokhu kutshengisa kakhulu ukuthi ama-Americans ngazi bexabane njani nxa sokufike ekuthini kuyahlonitshwa isisekelo sombuso. Bonke bayahlangana sibili bekubone ngandlela yinye. Angazi ukuthi ngathi ekhaya thina sinjalo yini ukuthi i-opposition le-ruling party isisekelo sakithi basibona ngendlela efanayo yini nsuku zonke, futhi ngoba kumele kube njalo. So yinto ekhona lapho ukuthi kwafa abantu, and kuyabazondisa ukuthi umongameli uTrump engathi abantu laba bekhitshwe masinyane.
UTrump njengoba khanya efuna ukuncintisa kukhetho oluzayo, ubona ama-Republicans emvumela yini? Ubona bemupha lelo thuba lokuthi ancintise ebamele?
Amangamavi mnumzana Nkomo, umongameli uTrump ama-Republican supporters bayamthanda sibili. Abalandeli bama-Republicans sibili bamthanda okuzwayo, okungakhe thelezwayo. Akuchiyananga lakho khonoke sikubona ekhaya kuthiwa ngapinde kangene, sesiphomba ukubona nje imbali elithanga, siphomba ukuthangaza nje everywhere eZimbabwe. Kunjalo lakho kuma-Republicans bayamthanda sibili uTrump.
Umnumzana Muzobanzi Ncube udabuka esilobela kokapu kodwa uhlala eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalitshumi lambili 12 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Uhlelo lokubhalisela ukuvota olusungulwe izolo kulabantu abalutshana ababhalisayo luyaqhubeka namuhla, uzulu ekhuthazwa ukuthi ayebhalisa ngobunengi. Amabandla ezombusazwe aqinisa inhlelo zawo zokukhankasela ukhetho lwama-by-elections. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.